Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kuNhlolanja 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We have just come from getting the judgment against Job Scala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account, it should lead everyone to believe that it is account and is going to make that post.
Oke wamela izenge za West edalele parlamente ekubandla eliphikisayo ele TRC umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook inkantolo kamanti namuhla yona isebenzise umthetho ongasekho emabhukwini emithetho yelizwe.
Ukudila kwemafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudila lokhu kubathengi.
Amafutha ezimota asekhwelile okuyinto ingcwethi ezithi kuzabangela ukukhwela kwezinto ezitolo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAmnesty International yamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe nguhulumende weZimbabwe esokuba kwethulwe umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa esedeath penalty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wamela isigaba sezengeza West edalele parlamente ekubandla eliphikisayo ele TRC umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook ngumthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wona usebenzise umthetho osowesulwa kudala inkantolo ye High Court. Lokhu kwenzakala kungensuku zatshwala uSikhala ephume ejele lapho akade evalelwe okweminyaka phose emibili ngemva kokukhululwa kwelinye icala kubika umlondolozi Ndlovu.
Umantshi uFerris Chakanyuka uthole uSikhala elecala kudaba lapho abikwa wasebenzisa inkundla eFacebook ukuloba ukuba kulomntwana owayebulewe lipholisa ebhajelwe ngunina emhlane. Igqwetha limela uSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
We have just come from getting the judgment against Job Scala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. The reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account and his face appears on it, it should lead everyone to believe that it's his account and he's going to make that post.
Sesiphiwe isinqumo utholakale elecala lokukhuluma amanga. Lokhu kuthiwa ngoba ibizo lakhe lobuso bakhe butholakala kuFacebook nguye owenza icala leli. UBhamu wazi ukuba uSikhala uzakuya ngekhaya lanxa abathuthisi bakahulumende bebefuna ukuba ahle avalelwe namhlanje.
The prosecutor made an inquiry whether he should remain in custody or be taken into custody. They did not make any application for accused to be remanded in custody following his conviction. So the court made a determination that his bail continues since he has already been on bail on the matter and there was no breach of his bail conditions.
Abathushisi bakahulumende bebefuna ukuba abuyele phakathi ejele kodwa idale lithe njengoba ubevele ele bail ungcono abuyele ngekhaya. USikhala uzaphendula emthethwandaba ngomvulo weviki ezayo lapho amagqoda akhe akhangelelwe ukuzama ukuthi engaphiwa isigwebo sokuhlala ejele
njengoba ehlale khona okwesikhathi eside icala usikhala alitholakale elalo yilo elatholakala lilomkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena owaphiwa isigwebo seminyaka emine kodwa waphika inyanga eziyisithupha andubana idale le High Court limkhulu le akwaziwa ukuba usikhala owahlala iminyaka efika phosi emibili esejele esethiswa icala lokutshotshozela udlakela wakhululwa ngeviki edluleyo uzahlawula isibambiso na kumbe uzahle abuyele ejele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolo Zindlovu.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA solukhuphule intengo yepetulo ledizili. Intengo yedizili ikhwezwe isuka ku-US$1.66 isiya ku-US$1.67 ilitha ngayinye. Ipetulo yona ikhwele isuka ku-US$1.57 iyaya ku-US$1.64. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwempahla yezinto ezitolo. Kokuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi umnumzana Efi Dlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwamafutha ezimota ngalesi sikhathi intengo yezinto ivele ikhwela ledola leZimbabwe lisiwa kangaka kuza kwenza ukuthi intengo yezinto zonke ikhwele njalo kakhulu okwedlula lokho kade kuyikho khona. Ngokuba ukudula kwamafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokho kubathengi. Kufike ke sekudula ithukela amahlamvu isinkwa lakho konke lokho abantu abakudingayo. Yinto ezababuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe abavele bephila phakathi kobuyanga lendlala engaka, ikakhulu sibona nje njengoba kungavunwanga kungelalutho oluzaphuma emasimini nxa izinto zilokhu zikhwela zisiya phezulu. Kutsho khona ukuthi abantu bayaphila kanzima okwedlula lokho abavele bekuphila.
Sizwe umongameli welizwe umnumzana Mnangagwa esithi yena baza kuba le ndlela ezintsha ezizakhutshwa ku-monetary policy eziza kuba zisipha isisindo imali yeZimbabwe. Ubona sengathi kungaba lokuzaphathisana okungaphuma ku-monetary policy le.
Ezomnotho ziyalungiseka ngamacebo asebenzayo, kodwa lawo macebo amele asebenze ukulungisa okwezepolitiki kulungiswe njalo kwezomnotho. Ngokube zepolitiki ziyangenela kwezomnotho, ezomnotho njalo ziyeyama kakhulu kwezepolitiki. Kuqakathekile njalo ukuthi kungazanywa lokho sokwazanywa kwehlula endulo, kodwa kubuye amaceba amahle amatsha asebenzayo azasebenzela abantu. Kumele kukhangelisiswe konke okwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangayithembi imali yeZimbabwe, okwenza kusilele imali yangaphandle, okwenza kukhule umkambo omnyama, okwenza kube nzima ukuthola imali yangaphandle emabhanga, okwenza nje vele izinto ezinenge eziphathelene lemali zingabilula ukuthi zisebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka indlela ebanzi yokukhangela ezomnotho kulale yenziwayo kwamanje.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi ecubungula ezenotho. Ungumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubexoxa loTabuka Ncube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi yamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokwethula umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa umuntu otholakala elecala esedeath penalty. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathintaba bakahulumende iCabinet yazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngocuku olukhulu okumele sikhishwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wehlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Machazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu. Sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi angene entolongweni, agwetshelwe isikhathi kwaziwa ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithathe isikhathi sethu silungise amajele indlela ami ngawo. Ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi asondlela yokumpanisha nje, kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana layo labanye abantu.
Unkosikazi Machazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Kuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalala ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jenifani Muswere uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that is a constant attracting death penalty options. Include where the murder is committed against.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzasiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana idale leli eZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. EZimbabwe okwamanje labantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eZimbabwe lacina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi lasikhombisa 70. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli ithemba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
UZulu weZimbabwe usemelele ngamehlo abomvu inguquko kwezenotho ekhulunywe ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Yona athi ikhangelelwe ukuletha ukuzinza kudola lakuleli kanye lokumisa ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Umnangagwa uthe umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka bazakwethula amanyathelo okuqinisa idola leZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Kodwa nguquko bani uZulu angayikhangelela? Sixoxe lohlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Ubuma market vice leader is never influenced by formal mechanism, like how government can pronounce something and then formal market reacts to it or respond or go along that way. The informal market is going to survive the reform rules, and the only way out of this is to have a proper exchange rate, which is accepted by both the formal market and the informal market. And so I see the number of people in the market of community. You have a number of people who just call to interrogate the number of people who are in the market. You have a number of people who are in the market. You have a number of people who are in the market. You have a number of people who are world producers, or China, Indonesia, Malaysia, or Japan, they all have a weaker currency. We can't take it, but as long as we equal it, it's high. If the only level of Nagana by 1:1, the British pound. As some general vegetables, you say, never return to Nagata African, as soon as they say, you say, you say,
Kuluma ngesiNgisi uMongameli Mnangagwa izolo uthe yena we shall soon be announcing the introduction of our structured currency. Okungamazwi angana yadida kancane lapha ukhuluma ngokuthi uzaletha imali entsha kumbe ukhuluma ngamanyathelo awokuqinisa imali abazawaletha.
Bazama ukuqinisa imali izindola. Ube wazi uhulumende naye uMnangagwa uMnangagwa walesimo sokuthi izinto lapho zenzile njalo kulinge liyasetshenziswa ezimbabwe sithize ku-15 wonke imali multi currency bakhula siyele ku-1 currency eyaniidola kodwa nesiphethe kuyize okuyayenziwa nge-6x6.
Ubaba uMangutshka lo baba uMthuli Ncube njengoba sikhangelele nje ukuthi bethule amanyathelo lawa kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ikakhulu baba uMangutshka njengamxwayisa kakhulu inwana akavule ukuthi i-monetary policy ayinamandla amaningi kakhulu kwi-formal market ama-black market entweni eziningi and lokhu bayibika abantuinta kumbe bathela ipetroli kumbe idiesel kwe-paral market ngokuzama ukucontrola i-exchange rate ngama-mechanism ama-monetary policy nanilanilayo abakwamukele bathile ukuthi yiphi i-rate idetebanye i-market ngabaa khonapho sekazi ukusebenza ubaba umthile evithiwe ukuthi uhulumende kaze le-bcbk ngingayibhadethi imali kasebenzi ngayo le-bhajethi engayeqi ubudget yakerale ngalo kulumende asalise ukuthengisa indlela ukulumende ethi kufuze alide kuba sina sisebenzisa izidola laye kufuze alide i-digitalization of the zidola ngosukuba zinakatheke kulumende ukuthi ufuneka kusebenzisa izidola kodwa amanye ama-charges akhe wayenza ngeyes dola okunganika i-confidence nakize nje umuntu esesikulidile ukuthi kwakulumende sithi zidola kodwa ngabe zizinto efuna i-yes dola kuyenzakala njani.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi uselungise ingxenye yomgwaqo wenkayi efika amakhilomitha amabili. Kodwa abahlali balindawo bathi kunengi okusamele kwenziwe ngoba ukulungiswa kwalomgwaqo kwaqala ngo-1993 kodwa kulokhe kungakaphutshi. Imigwaqo eminingi emathebeleleni North le-South lakwezinye izigaba zelizwe ikusimo esibi okubangela ingozi zezimota kanye lokusilela kwentuthuko. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithambekile emhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Abednego Bebe owayemela inkayi South edale lephalamende njalo owayesaziwa ngokukhankasela ukuthi lo mgwaqo ulungiswe.
I-2 kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba ilokhu isalungiswa leyo 2 kilometers lo ngumnyaka wesithathu phose isnowstorm esisho belokhu belungisa leyo 2 kilometers kuthi kungafika izulu ke kumiwe kuthi kungayekela ukubhadalana ke kumiwe khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa kakukalungiswa. salutho into eloku ithwa iyalungiswa akubuhle ukuthi uhulumende aqambe amanga kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi abaqala ekubona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezika-accurate kathe sikuyayangisa lokhu ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicedile abezi 2 kilometers
sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe
umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government ye-Tweet iyayincedisana le-government yeZimbabwe kutheke sekukuthi i-government yeZimbabwe isisenza umbuso oshukuluza abantu ngesikhathi sikamgabe kwasekusiba-ke lokhana okuthiwa i-Tweet yaphuma esivumelwaneni leso ngoba ukwenza kweZimbabwe kwasekungqamula izivumelwane ezazivumelene so from 93 wasusima-ke kwakungenziwa lutho wawusanda kusuka e-airport ngiyakhumbula kumbe abalaleli bazakhumbula nxa ngingena ngo-2000 eParliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkaya kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers kwesi sikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho ibhajethi ibe khona kuthiwa imali ikhona kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingase-allocatwa sisibeka kwezinye indawo so ngomgwaqo sitibile singathi from 93 ukuze kuzefika kathesi mbona ngani sokudlule over 30 years sibili esiphelelileyo silokhu sithi thina umgwaqo wenkaya uyalungiswa njalo kathesi esingathi asebewulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki enyathi sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona enyathi nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120
eminye-ke imigwaqo emathebeleland
dadwethu ukuthi sikhuluma ngomgwaqo emathebeleni sokusiyangisa sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya e-Victoria Falls uyayangisa ngoba i-Victoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamabhodibhodi kakusahambe ngikhuluma kunje kunje angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkayi kawuvele kawuhambeki uhambe nje yonke indawo usiya kubona upani ungena usiyale usiya kubo etsholotsho akula mgwaqo etsholotsho uhambe usiya webhinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko angikhulumi-ke nxa usuvula ebhinga usiya phambili yinto ezingahambekiyo so ngathi nje generally imathebeleland yonke particularly imathebeleland north umgwaqo mibi kakhulu kakhulu engingathi-ke imathebeleland north inganika iprofesiyana esingethethe uhulumente kubangela ingozi kubangele ukufa kwezimota kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba nemgwaqo ehambekayo ihamba lama-railway line ahambekayo ihamba lama-frematina asebenzayo yiyo okuthiwa i-development so kakukho okukhona okungaletha i-development eZimbabwe anduba kuqale kulungiswe imgwaqo
lo ngumnumzana Bednego Bebe owayemela inkayi edalele ephalamende obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North yena ochasise imizamo enziwa nguhulumende ukulungisisa imigwaqo esigabeni sakhe.
Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka. Wakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North kakhulu, eMathebeleland North indaba yeBulawayo, Victoria Falls, Bulawayo Nkayi, Bulawayo Tsholotsho, Cross Date, Kamative, Binga. Indaba vele ndihlala ngikhuthaza uhulumende njengohulumende ukuthi kule mzamo nje wanubona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road, but it's not enough. Isikhalele ukuthi kubhajethi yalonyaka nje ngasayinwa ikitshove ngoba kathesi wachova ngebhajethi adikhona kulunywana umnyaka ophelileyo, i-carry over ebhajethi ya last year. umsebenzi ungaphelanga, so bazaqedisa u 5 kilometers ya last year, then sesingena ku 14 kilometers ya this year ukuthi kuze sikhave indawo engani inkulwane. But why list kuzange ukuthiwa vitaritara ngeke ichovu ngomnyaka owodwa. At least into esikhuthaza i Ministry of Roads ukuthi at least ilale remaining kilometers ugrade ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle ukuthi abantu befike enkaya. Then u Victoria Falls Road sekuzanya inkulu contract okona phana u Bitmain World anqade emile because of ama resources, base sifake lamanye ama teams lethu esilawe province eMguza ekhava 60 kilometers zefika ensuza kule esukela ensuza elupane iyefika phambi kwelupane. Then yedethi le wange le Victoria Falls ukuthi zimeke sure ukuthi ziyamaintaina umgwaqolwana wayelist kusamobhalizwa ama resources ukuthi uBitmain World ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls. Then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road lawo lonyaka ubhajethelwe about 20 kilometers esikhangelele ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholocho nge-20 kilometers leyo. Le remaining kilometers layo kugredwe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho, ngoba kade singamagoda kuhambeki. But I think kungagredwa kufuthelwe le gravel kuzakwanisa ukuthi kuhambeke sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara.
Okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka, ukuthi uhulumende uzafeza konke lokho okuchoyo, njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside ikakhulu umgwaqo wenkayi kulokho kuhamba mbijana ikhilomitha eyodwa amathathu?
Angilesiqiniseko sisiwami because i-Second Republic ayifanani le-First Republic, and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela. Okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto esenzakala kabe ngama-resources, ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi wephambili. But ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama-resources izimali zitholakele, khonoke ngikhuluma uza kubona kusenzakala sisona.
Umnumzana Richard Moyo, ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebelele North, ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Isiqalile imidlalo yama semifinals awe Africa Cup of Nations iAFCON. Sikhuluma nje iNigeria leSouth Africa ziku 0-0. Njalo zihlaba ikhefu. IIvory Coast yona izanqekilana leDRC kusikhashana esilandelayo. Utabo kanxube weStudio 7 uxoxe lowake wadlalela iqembu lesizwe lama Warriors uRonald Gidiza Spanda.
Ngabona amathimu esemifinali ukuthi udlale adlalile kanti babaqale khona, so kunzima kuzadlala wonke amathimu akhona banala ichance yokuthi final. Kodwa thina njengabantu in Africa sikhanya ukuthi bethu bafana babaningeni, kodwa hhayi
sibone abaningi eZimbabwe labo bekhangelele ukuthi iSouth Africa ingabe idlala kuhle laphana leNigeria. Abanye bebesithi i-advantage leSouth Africa ngeyokuthi ilabadlali abaningi abangadlali bekwamanye amazwe kodwa abadlalela eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungayipha amathuba angcono kulamanye amazwe ukuthi layo ingene kufinal kumbe ithathe inkezo?
Isikhathi esiningi uyabona abantu laba abadlala out of the country manje abantu asikehola imali ezinkulu sekuyela ama-big salaries, loba njengamanye asopipa seyehola imali ezinkulu isikhathi esiningi imali eziningi abalahanganyana umuntu odlala local uyandasinda layo osofuna ukuthi ibizo lakhe libonakale ofuna ukuzimakhetha. Inoway kuyabancedisa ngoba ngabantu abalandileyo abasafuna la ukuthi bengazakale emhlabeni ebhora, so ngabantu abahlala ngenhliziyo yabo zonke abanganasikhathi sokuthi bebele endaweni emsebeni eminingi lezi bafuna ukuyihlala bebonakale nakuthola ama-bplup. So yes, kuyabancedisa ngezinye indlela but ngiphinde ibe disadvantage endaweni ze-experience. Yabona kwesinye isikhathi abantu abadlala outfield bahlala nale stage ezinje before babe ne-experience yokuthi i-situation enze ngiyenza, so isishiye ngiyenza so. Kodwa hayi, ngokubona kwami hayi kuzabancedisa.
Ivory Coast le DRC yiphi elingayikhangelela lapha ukuthi ngabe inqoba?
Ngendlela i-Ivory Coast eyangena ngayo ukuthi zifike next stage esikuyo, thiwa ufake ngaphakathi kuphuma kudala and it is in the home. I want to live in my life again. If she really wants to, I want to enter one period of time. That's how we know. It means I want to see what's more. I was quoting the one is a little bit and then a final. I want to run the eyes, you know, I act by the long of coming out number three of the final in the hand when I'm around.
URonald Gediza Spanda wake wadlalela iqembu lesizwe elama Warriors. Silikhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esixoxe khona ngemidlalo ye AFCON ama semifinals kwamele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.